ngiyala mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontunga milinkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo
usiphatheleni lamhlanje
lokhu sisaphuma kupasika ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka 46 ngisesha phansi wathi kibo kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalema linake lingabafakazi balezi zinto ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqakathekile yebo kodwa into eqakathekileyo njalo yikuthi esinanzela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe njalo ayithiyela lathi yikuba ngabafakazi bevangeli isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcineke khonokho kube ngokwabo ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe yikuba phumanini liye kwabanye abantu okokuqala sinanzelela ukuthi lapho wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo oyizwayo kumbe wena intshumayelo oyitshumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na ukuphenduka kuqakathekile siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze so ukuphenduka kutho ukuthi umuntu enhliziyweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabo engu-tax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho umuntu ophendukileyo uyathiya izinto akade ezenza yiluphawu lomuntu yabe sephendukile lolo khathesi siyabona ntane ngumuntu esithi ngiphendukile kodwa lokhu ephakathi kwesono senweso ayevele elaso amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile athiye into akade eyenza athiye isono akade ephila kiso kuze kuthi lalaba abambonayo bamangale ukuthi hawu kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani yiko okokuqala yikuphendula okwesibili yikuthi kumele thina nxa silifakaza leli vangeli kukhanya ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu abantu abaningi nxa betshumayela ivangeli kuyabe kungasakhanyi ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi kuphakanyiswa ibizo likamprofethi kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu ngoba uyakhuluma uPawulu kwabaseFiliphiyens ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu kodwa siyasibona abantu sebesuka umuntu usetshumayela ibandla lakhe kumbe usetshumayela ibizo likamfundisi lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambaneni yikuthethelelwa kwezono zabantu ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo
kuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba igama likaJesu sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo nalapho esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba abale mthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama likaJesu ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke egama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkomo